Bengibona nje ngiphonga unanzelela ukuthi kunsukwana ezedlule kumbe kunyanga lezi ezedluleyo iziphathamandla zikahulumende weMelika ezimbalwa bezikhanya lazo kumenyezela ukuthi zibanjwe kumbe zile COVID-19. Ngingazi ukuthi imbangela yokuthi laba ngabantu abasebenza labantu abaningi abahamba endaweni eziningi ezehlukeneyo behlangana loZulu behlangana labanye abantu abehlukeneyo. Kodwa kokuthabisayo yokuthi kule mibiko njalo ukuthi u-Vice President uHarris kaguli laloba igciwane likhanya likhona emzimbeni wakhe kodwa kaguli kalalokho okuthiwa ngama-symptoms. Okunye okungithabisayo ukuthi uzikhulumele yena wathi uzaqhubeka esebenzela ngekhaya akazukuphuma ayehlangana labanye abantu. Kukhanya ngani ubela i-COVID le ngemva kokwethekelela eCalifornia, so singazi ukuthi kumbe igciwane lelo lithethe khonale. Okunye njalo okuthabisayo ukuthi u-Vice President wahlatshwa amajekiseni womabili awokuvikela, wahlatshwa nale i-booster shot. Lokho okungabe kuyikho okubangela ukuthi angabi lama-symptoms, akhanye engaguli njengalokho kade sikubona esikhathini esedluleyo, sibona abantu begula bebulawa yi-COVID ikakhulu ngesikhathi lesiyana abantu kungakabi lama-vaccine. Yikho okuthabisayo khonokho ukuthi labo abahlatshwayo amajekiseni womabili okuvikela baphinda bahlaba ama-booster sokulobufakazi sibi lobugcweleyo obutshengisa ukuthi ingazi kubambe i-COVID yakhona kodwa umuntu kaguli kakhulu.
Kuyini ongakuxwayisa labo abalokhe bethikaza kumbe bethandabuza ukuhlatshwa?
Kuqakathekile kakhulu njengoba ngengatsho ngaphambilini ukuthi u-Vice President uKamala Harris umuntu owahlatshwayo amajekiseni okuvikela ngathi ama-vaccines wahlaba amajekiseni womabili yokuqala leyesibili wahlaba ne-booster. Kuyakhulunywa ukuthi khathesi laloba elalo igciwane elayo i-COVID kodwa kaguli, ngumuntu nje oziphileleyo asizwanga ukuthi kumbe utshaywa likhanda kumbe uyakhwehlela kumbe osokumele aye esibhedlela. Ngakho-ke mina ngilokhu engiqonqosela lokhu engikhuthaza uZulu ukuthi nxa laba bangakahlabi lamajekiseni kungaba yinto enhle kakhulu ukuthi abantu bahlatshwe bavikeleke. Siyabona njalo ukuthi inani labantu abahlaselwa yi-COVID lapha kwele Melika likhanya lisehla, lokhu liqhubeka lisehla. Kodwa naloba kunjalo kasikwazi ukuthi kuzinyanga ezizayo kuyabe kuminjani. Engxenye singabona njalo lomkhuhlane usumemetheka. Ngakho-ke ukuthi abantu bahlatshwe amajekiseni okuvikela ama-vaccines eyokuqala eyesibili ile booster shot, ngiza sokukhulunywa njalo kakhulu sokukhuthaza ukuthi abantu bathathe ama booster shot awesibili. Lokho akangazi ukuthi abantu bazakwamukela njani, kodwa inkuthazo yami ngeyokuthi abantu asihlabenini amajekiseni okuvikela. La eZimbabwe bakhona njalo abanye izihlobo zami lami engizaziyo abalokhu besithi ye asihlabi thina ye unje konje asihlabi amajekiseni asikwazi ukuthi kuyini abasifaka khona emzimbeni ye bazasenza sibe ngamarobhothi. Omunye umngane wami wangitshela wathi umntanakhe wathi khona kuye amajekiseni ona la esiwahlabayo in 2 years sizaguquka sibe zinkawu. Ngathi kambe shua, ngakho-ke hayi asoze siguquke sibe zinkawu, siyabe lokhu esingabantu siphila sile mpilakahle sesivikelekile-ke emkhuhlaneni we-COVID.